Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loliyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni. Okwenze ukuthi lifake eceleni ukuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla. Udaba lona lwalukaphela ngesilungu njalo ngamabala omthetho ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayela amasamanisi, bathe befayela amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo yinto yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikureyizile khonokho, ngakho sivumeleni njengamagqwetha ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho-ke akula muntu owinileyo, akula muntu oluzileyo. Amasamanisi asezadetermina i-conclusion of this matter.
Xa usithi amasamanisi baba sithole ujoni njalo abe siqondiswe kubani?
O-Ian Makoni nabanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications khonokho, ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya-ke sebesebenzisa i-agent process yona liyakade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayiqalisa bayiqedisa khona khana babekuqalise kungamasamanisi.